kuzabetukeza kuma ukuzibonana nabo minister wabomeya uTom Clark uchairperson we future water uchairperson we engineering operator engineering bahamba ke bayabonisana ke ukuthi singalungisa njani ukudobala amanzi lakobulawayo kodwa wathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumansipala wasakobulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kune-class block dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise ubulawayo endaweni yamanzi.
Udaba lolu lina njengomansipala lalwamukelwa njani?
Kwaba lama-views ayitshiyene imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors kodwa-ke umbono wayo ugcine kwi-committee committee resolution e-future water. Kwakumele khona ukuthi kwenze i-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyela-ke indaba yezimali be-financial impact edamu lona lelo kuzokhangela-ke nento-ke ezibamba-ke ngezomthetho the legal framework security everything ke nxa sikhulumisana nokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathwe besincedise ukuthi kube lalelo dama kodwa-ke izikhalazo ezikhulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sonesani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi ibulawayo ayideclare ibe yi-water crisis fit ukwenzela ukuthi lokhu kusivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinzeke sizawuze sihotsha amanzi sukakhonani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kumasudi ukuthi ifuse ukuthi kade ingoma idinga so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nakho amanzi kagwayisha njani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhathana soneso esifitshane ukuthi ubulawayo athola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngokokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza kwezinye indawo kesithi ngama-highline areas lapho kuthi ven singavula amanzi kafike endawo zikhona endawo ezisemganini kube nkulumani lase-country park ezingafinyeleli ukuthi amanzi efinyelele efike khonale ama-water kiosk afakwe khonale lama-bowls